Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebheji likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurahundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe nesikhumbuzo sabantu laba.
Almost 40 years after incident le belokhu bengakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani.
Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke esehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofitha uTB Joshua.
Kumele sifunde sibekwazi ukuthi vele iBhayibheli lalo lichilacha ukuthi insuku zayo wonke ozelwe ngowesifazana zibaliwe.
Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwaqala ngenyanga kaNhlolanja liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lenani labantu abaselizweni.
Ngangabe uhulumende engasukumi nxa engakhuthazi abantu baza bamadolonzima bahambe nzima ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efanele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yebheji likaZulu iqhubeke yenza umcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurahundi esilobela enkabazwe, kungakhathalekile nokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo sabo. Ilitshe leli lalibekwe ngeviki edluleyo lapho ukwathunjwa khona abantu abalitshumi lambili andubana babulawe ngamasotsha eGugurahundi. Ekupheleni kwenyanga edluleyo kwantshontshwa elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu abangamatshumi amabili lambili abatshiselwa endlini ngamasotsha eGugurahundi eBhalakwe. Emcimbini wayizolo kube nezikhulumi ezimbalwa ezibalisa izihlobo zalabo ababulawayo nenkokheli zomphakathi. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yezindaba eSite uMnumzana Zenzele Ndebele obusemcimbini lo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubunjani lombuthano.
Emcimbini lo okade usesilobela kukhunjulwa labo abayi 11 abacatsha ngesikhathi seGugurahundi ngo-1985. Bekulabantu nje abalihlekana ngenxa yendawo yezinto zeCovid lezi, ikakhulu bekule muli ezakhonapho ezalahlekelwa yizihlobo, abantwana abafelwakazi labafowabo balabo balahlekayo. Ubaba Motsi nguye okade engumfundisi lapho unike ilizwi. Izakhamizi ngathi imuli zakhona lazo lasezinika ithuba zokuthi bekhulume ukuthi kwahamba njani nokuthi bazwa njani almost 40 years after incident le belokhu bengakatholi ukuthi bezwe ukuthi ngabe kwahamba njani. Abaningi abakhulumile lapho bebekhala nje ngokuthi bona abakufunayo ukuthi bangathola amathambo ezihlobo zabo, kumbe bazi lapho izihlobo zabo ezalahlelwa khona ukwenzela ukuthi labo bephosa ilitshe. Ngokunjalo hayi ngathi umdlalo kumbe ngithi asube ngasomdlalo, ngithi kona umkhuleko lo kumbe isikhumbuzo lesi sihambe kahle kakhulu. Akula nje ngisho into ephambanisileyo loba nje sikwazi ukuthi ilitshe lelo kade kumele livulwe bese litshontshiwe, kodwa konke kuhambe ngendlela kade kumele kuhambe ngayo.
Zona izakhamizi zithini ngokutshontshwa kwelitshe leli?
Izakhamizi ngathi zidane kakhulu ngoba abakhulumileyo bebesithi bona sebeleminyaka phosiyon eyi-40 bengelaso isikhumbuzo leso, bengazange bahlala imfa, bakhalela labo abacatshayo. Bekulithuba labo elakuqala namuhla ukuthi behlale njengemuli zonke ezalahlekelwayo, bekhulume ngendaba le. Kibo indawo le ekafakwa kumeinti plaki le bekuzaba isikhumbuzo lapho kade bezafika khona bekhala nxa becabanga imuli zabo, befike labo bebale ukuthi akwakulobantobani. Kodwa-ke akusenzakalanga ngoba isitha sukeke safika zantshontsha iplaki le. Bakhuluma njalo ngokuthi khona nxa uhulumende weZimbabwe engayisuye owantshontsha laba abalahlekelayo, kwezinziwa kuyini ukuthi khona isikhumbuzo lesi sitshontshwe? Ngoba bathi bona ukutshontshwa kwesikhumbuzo lesi kuyatshengisela ukuthi kulokwenza lo hulumende weZimbabwe ongafuniyo ukuthi into le ikhulunywe. Yikho ebuyile kumbe ethuma abantu ebusuku ukuthi bezontshontsha i-memorial plaque le. Bakhulume njalo abanye izikhulume ukuthi khona ye bayezwa kukhulunywa ngene national reconciliation ukuthi abantu bekole kodwa abantu bazaxola njani into ezinje zilokho senzakala bazaxola njani ababonelayo bengazanga babuya baxolisa omunye esinye isikhulu Mr. Khona sona sizaxola nxa labo abenze okubi labo abantshontsha izihlobo zabo bengaphenduka bebatshela ukuthi bona izihlobo zabo bazisa ngapi
bebe baningi nabantu abahambileyo njalo kade bekhuluma ngobani amagama abo njalo lokuthi izihlobo zalabo ababulawayo khonapho kade bekhunjulwa bezikhona na nxa kade sikhona ungasitshela ukuthi bezisithi
abantu bebaningi phosa ama 30 something ukusiya kubo 45 khonale but njengoba ngitshela ukuthi khona uhlupho kade lukhona lapha these days kule COVID eZimbabwe maximum number abantu engabakhona emcimbini ngabantu abayi 50 so lalabo kade beorganizer belungiselela uhlelo lo bakubeke sobala ukuthi abantu abazafika lapha abamelanga bebe yi 50 ngoba besazi ukuthi mhlawumbe uhulumende angabakhangela esebezama ukuthola excuse yokumisa umcimbi lo ngokuthi abantu bebaningi manje Mrs. Khumbuzo lesesithi sebeqise inani labantu elivunyelwayo emhlanganweni abantu kade bebuyile laba bebekhona abantu bebhejuli kaZulu ofuzwayo uGifford bebekhona njalo umfundisi ngikhulume ngomfundisi uMotsi ubekhona uF Ncube layo ukhangela lezi izinto ezamalungelo abantu bebekhona njalo ngathi imbulo eziningi mhlawumbe out of four abantu bonke laba bebekukhona nxa emebe imbulo ezimbili ngezintathu ekade zingekho but abaningi bakhona bezimuli lezi abantu abacathayo bebekhona emcimbini lo
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yezindaba eSite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Amakholwa esiKristu awezwekazi leAfrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke esekhisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofita uTB Joshua wakwele Nigeria. UJoshua wayesazakala ngokuthandazela abagulayo labafuna izibusiso bevela emazweni atshiyeneyo ukubalisa leZimbabwe khonale esontweni yakhe yesynagogue Church of All Nations kwele Nigeria. UJoshua ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57. Ubezenelisa iminyaka engamachumi lasificaminimbili ngomgqibelo ozayo. Sixoxe lomfundisi Angleston Sibanda ngalolu daba.
Silusizi kakhulu lathi sikhala lemuli eyako Joshua sikhala lebandla leskoan le synagogue Church of All Nations labo bonke nje abantu abathintakale ngale sehlakalo ikakhulu izizalwane zase Nigeria lapho okade esebenza khona labantu bonke nje jike emhlabeni wonke jikelele ekade bethintana akade umsebenzi ka prophet uTB Joshua okade ubathinta
manje njengamakholwa lina lithini ngemfa kamprofita kuyini esingakufunda ngempilo yakhe lembali yakhe
engakutsho nje ukuthi kumele sifunde sibe kwazi ukuthi vele iBhayibheli lalo lilo lichilacha ukuthi insuku zaye wonke ozelwe ngwesifazana zivaliwe kula ukuthi ungubani ukufa kukhona ukufa kuyasifica kungazani nje umuntu nxa sokusiza uyezwa uyabakwazi uyibambile yakhe indima umnumzana ubaba umphupho umprofeti uTB Joshua ulibambile lakhe ichaza uyiqedile yakhe indima ugijima okuhle usebenze kuhle kakhulu sibe sibona nje silandele impilo yakhe ngumuntu othanda abantu okuyisifundo esinkulu kakhulu kumele sizifunde ukuthanda abantu ukuzehlisa kanti njalo lokuqhubeka nje udedication esingathi idedication ukuzimisela kokusebenzela uNkulunkulu so usifundise lezi zifundo ke uTB Joshua kalale ngokuthula mlindele umqhele wakhe ozawuphiwa yinkosi uJesu
lo ke ngumfundisi Angleston Sibanda ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo inani lasebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 selokhu uhlelo lokuhlaba abantu lwaqala ngenyanga kaNhlolanja liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lenani labantu abaselizweni. Sekuzinyanga ezifika phose ezine lokhu lwaqala loluhlelo kodwa amanani akhona awajabulisi. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula ingxenye yesigidi 687,321 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Khona kulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million elizweni. Lolu gatsha luthi kulomuntu oyedwa wesigaba se-Midlands obulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kulabantu abangamachumi amabili lanye 21 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, uMnumzana Efidlela Ncube.
Abayahlatshwa basesebalutshwane kakhulu kulalokhu akade befanele ukuthi ngabe sebeyikho khona ngalesi sikhathi. Abakukhuthalelanga abantu ngendlela okade kukhangelelwe ngayo, okubanga lokho yikuthi uhulumende akakhuthalanga yena ukukhuthaza abantu aveze kahle kamhlophe ukuthi kungani befanele abantu bayahlatshwa usizo lwakhona ungakanani, kanti ingozi yokungahlatshwa inkulu okungakanani. Nxa ngabe uhulumende engasukumi, nxa engakhuthazi abantu bazaba madolo nzima bahambe nzima ukugcine kungahlatshwa ngabantu ngendlela efaneleyo. Ngakho ngaleli nani elihlatshwayo namhlanje kasoze uhulumende akwenelise lokhu athi herd immunity, athi yena kusiyaphela umnyaka kumele abe sehlaba abantu abangu 10 million. Akusoze kwenzeke lokho ngaphandle kube lendlela ezibanzi azenzayo zokuthola amajekiseni amaningi zokukhuthaza abantu bayehlatshwa, akhankase ngobubanzi kuhlatshwa abantu abaningi. Yiyo yodwa indlela ukuthi kwenzeke khona lokho.
Bona abafuna ukuyahlatshwa bakhanya yini ukuthi belokhu bemadolo nzima kumbe kungani sekungconywana, ngoba siyabona ukubana inani eselihlatshiwe singani liphansi kakhulu nxa kukhangelwe ukubana ilizwe leZimbabwe lilabantu abangafika bona i-15 million.
Igciwane le-corona lisesekhona eZimbabwe, lisesekhona umhlaba wonke, nxa lise-China, nxa lise-Brazil, nxa lise-India, loba lingaphe emhlabeni kuyafana lokuthi likhona eZimbabwe ngokuba kungasa selifika yile liyamemetheka ligcwale yonke indawo. Kanti ke lisesekhona futhi khona eZimbabwe, ngakho abantu kumele bazivikele, baqhubeke bethatha amanyathelo okuzivikela bangathi bona seledlule. Kanti ke njalo siyabona amajekiseni alokhu eshoda, kawandanga ngendlela efaneleyo, kakafinyelela emakhaya kuzo zonke lezi ndawo, kakafinyelela kuzo zonke indawo zedolobheni. Ngakho ke lapho kule nkinga khona, igciwane likhona kanti amajekiseni ayashoda. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge amajekiseni ande kakhulu, akhuthaze abantu bahlatshwe ngobubanzi bazivikele bangazi bathi bona igciwane kalisekho, likhona nxa lisesemhlabeni, likhona, likhona laseZimbabwe, abantu basengafa abazivikele ngendlela efaneleyo.
Wona umkhuhlane lo siyabona ungani nxa sikhangele amanombolo ungani usuphansi kakhulu, kungabe kuyikuthi abantu ababalwa kahle na, kumbe vele awukho umkhuhlane lo elizweni njengalokho okutshengiswa ngamanani?
Yebo, kambe inombolo zibonakala seziphansi kodwa ziningi izinto ezingaveza inombolo ziphansi. Okunye okubalelwa lokho kuyukuthi abantu kabathestwa ngendlela ebanzi kakhulu, kungenzeka njalo amanani abantu ayafishwa ndlela thile. Kanti ke okukhulu okufanele abantu bakwazi ukuthi ukubonakala kwamanani aphansi akusho ukuthi ukufa kakusekho, ngokuba kakudingi ukuthi kufa abantu abaningi ukuze lawe ufe. Usengafa uwedwa, kuyabe kufelwe izingane zakho, kufelwe thina njengezihlobo zakho, kufelwe thina njengecommunity, kufelwe thina njengabantu belizwe leZimbabwe, labantu Afrika, lo muntu nje wonke emhlabeni kumele aphile. Ngakho ke amanyathelo kumele siwathathe ukuzivikela, singabe sikhawunta abantu, sikhangela abantu, sibala abantu esithi basile kumbe bayaphila. Igciwane lisesekhona, lisabulala abantu, abantu abazivikele ngendlela efaneleyo.
UMnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Did you see me die? Did you see me die?
kumsakazo weZBC ulodaba lokuthi eMozambique lizavuselela isivumelwano leZimbabwe eMozambique Joint Commission. Lokhu kulandela ukuvakatshela elizweni ngomgqibelo okwenziwe ngumongameli weMozambique uMnumzana Philippe Nyusi. UNyusi nomongameli Emmerson Mnangagwa bavikwa bephethe indaba ezimbalwa, kodwa udaba olumqoka bekungelwabahlamuki besiMuslim asebehlasele ilizwe leMozambique. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usezavula izibhedlela ezelapha asebekhulile kuphela. Leli phephandaba lithi isibhedlela sakuqala sizavulwa kusemthethweni ngolwesihlanu ugatsha lweNASA. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi bomsakazo wesikhombisa khona ngapho ngaseMelika. Ye, ngiyasola ngibingelela kakhulu lonke, ngisola abantu bakithi bomthakazi, ngisithi hawu bantu bakithi lahlaba umkhosi ungathi livalelwe, kanti izingqondo zenu nje ezingachombulukiyo kazichombuluke ingqondo zenu, liphume egcekeni libe sobala, liyisizwe esilohlonzi, isizwe esihloniphekayo endulo. Namhlanje seliphongoba yimpahla nje ngenxa yokuhlala lihlaba umkhosi libuyele emuva. Kwafiwa kubuhlungu, kodwa akulalo yedwa ozavuka, akulalo yedwa ozakulungisa. Laba bantu ababusa ikakhulu yena lo nguyobamba izintambo, uyo wayebulala abantu hatho umgabe kuze kube namhla. So ke nxa likhuluma lisenzani, lisenzani liba ngumsindo kuphela, njengoba nesithi ukuthi ititisi nxa ikhonkota indlovu ivele indlovu ayithalazi, iyazidlela nje ikhohliwe kumbe iyoni yone. Bona otitisi lokhe beba ngumsindo, lingotitisi buyelani endaweni yeni lapho elalikhona ekudabukweni wenu, libe ngabantu libambane leke lokwenza amaphathi amaninginingi, libe ngumuntu munye, lihlonipheke likhangele impilo, lihlanganele ukukhuluma into eyakhayo. Liyekele ukube likhuluma ngokuthi lixoliswe, likhuluma ngokuthi labulawa. Sokwadlula kwenzeka kuphinde kuphenduke kuye kwenzeke okunye ukuza kuba ngcono kini, ngaphandle kokuthi lilungise impilo yalaba abakhona manje. Vukanini madoda, vukanini bomama, yekelani ukukhuluma into engasozilisize. Lingamanciwa nxale sezenje, yekelani amanciwa, khangelani ukuphila. Lizabona izinto zona ezelikhala ngazo sezizilungisa zodwa. Vukani maNdebele, kungabolala lijoyina abantu lincenga ukucatha lisesabela impilo zenu namhla, lokhu elitshaye luvalo olatsha unkomo waze wajoyina waba umsila wezanu. Lani lokhu elingumsila lihudulwa phansi, umsila ongathwalekiyo ohudulwa phansi ungakomplaini. No,
angibingelele muli yestudio 7, philani nami ngiphile kuzo zonke indawo lapho elikhona. Ngingumathiya ePlumtree esigodini somholi bukamxotshwa. Ngithi mina angikhale nje ngento ethile elitsheleli elitshontshiwe eBalakwe ukuthi iZimbabwe yona ukuba nenhlanhla kuba nzima kiyo, kumbe yangelwa kuba ngabantu abamnyama kakhulu. Angazi lapho ukuthi umuntu ayetshontsha ilitshe lasemathuneni elirepresenta abantu abangu-20,000 abatshonayo, kodwa ayelitshontsha ilitshe elirepresenta abantu abangu-20,000 abatshona bebulawa ngesihluku. Okungawukuthi kusho ukuthi ukuba umuntu omnyama ngibona ngani kuyakhulela ilizwe leliyana. Ngiyaye ngizwa abantu bethi mhlambe umuntu ongafundile nguyo yenza izinto ezinjalo, kodwa ngibona ungani yibo abantu abafundileyo abenza into eziphuma endleleni ezingahambisani lomphakathi. Okungawukuthi inyuzi uma zibalwa kuthiwa eZimbabwe kutshontshwe ilitshe elomngcwabo, kubukeka njengento embi kakhulu efaka lelo lizwe ehlazweni. Livele lona ilizwe lakhona liyihlazo lona ngokwalo. Leyani into ngabe iyaphela eZimbabwe, abantu beZimbabwe bezibona ukuthi bami kuphi, ngoba kwamanje kwalona ilizwe liyana lisesimeni esibi. Alikho ilizwe elingelamali yalo esemthethweni, ibhondi nota somali, angeke uyibize ngemali lento le, liphepha elibambe ukuthi kube nje kudlala umacala ukuqatshelana ene imali yabahlali kuphela abantu abayibaba phethe Zimbabwe kumbe ama ministers abaphathi bondi lebaphetha baphatha amarandi baphatha ama US dollar lokuyana nje kwayenzelwa wena mvoti ukuthi phatha imali engaphumelizweni engathengi ngisho ungayebutswana iphetha awudli uyabulawa indlala ungene eSouth Africa uphethe ibondi uyabulawa indlala so ngeke usho ukuthi ule mali usitsho ibondi ayikho imali yakhe yabizwa ngebondi
sanibonani sanibonani ku studio 7 hayi siyabonga siyabonga indabeni esithumela zona hawu ujabu uthobela lana eBrown Fisher hayi ngibonga kakhulu indaba ezinhle nisithumela zona ku studio 7 kodwa akikhona into engxakayo lapho nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo so engatshontshwa kanjani kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into uyomela wona ukuthi abantu bakhe baprotect kanjani so nawe ukuthi amatshe amathuna esikhumbuzo ayatshontshwa kushuthi obvious uhulumene akafuni ukuthi kwaziwe ukuthi umlando wahamba kanjani babulala abantu kanjani uzama ukuthi yena ehlale eclean izandla zakhe zimhlophe kathi nguye wabulala abantu uma sekufakwa amatshe yabona ukuthi kusho ukuthi kuzovela ukuthi akabusi ngendlela e-right ngiyabona
livuka njani basakazi bakastudio 7 kundawana zonke ze-emelika khona ngapho likhona thina sibona umqando osusihlasele igama lami Peter, ngisese Joseph ngithi mina lapha sithwalise izima intengo sezikhuphuke kumangalisa angazi ngene uhulumeni lomthetho zami ukufaka uzaphathisa kodwa hayi ngendlela into sezidura ngakhona sibone uzima sinto ziyakhuphuka ziyimuva ziyaphambili njalo le mali yakhona ingekho akuzima ebantwini abantu bathwele nzima lanxa bedobhile emasimi kodwa ke khonoko okuncane bekuzabancedisa manje ama basic commodities lafana labo othukela osawudo osepa konke khona khona amafutha okuphekisa kuza badulela kakhulu siyacela uhulumeni ukuthi umthetho wakhe awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo enxa yokungaphathisa izakhamisi ijike kuya phansi Joseph unjani umfundisi wamsantumbani osothi ZCC ngithi uhlabanga uDavid uvuka njani lemuli yakho jike kuna ngathi senti anona lo umama mozalami ngithi philani likhokhobe linazelele i-COVID-19 ayihambanga lokho siphathwa siyacela lonke lizinanzelele umanager uThabano kajiyani osejoseph kwabhidi uDudu ngithi philani madoda lizibambe kahle
nabeli njani sarazi njani basazi ukuthi abahle lesilethele indaba hayi mina igama ngibafo igama ngibafo hayi into inkulume ngendaba yelitshe zuzuhlungu lelitshe leli ma bebuya lapha bona bazobuka izithombe zabo bazobhizi ngezithombe lezi ezingalilethi lutho azisilethele lutho lezithombe lezi zawumbane ehande ezanzane zabo zale zadele zozilokhulo kodwa ebuye lapha nje kobulawayo bethu zobona esikankomo ngapha akusilethele lutho lamanga nje badinga amavoti labantu labo kahle kahle into adibalulekile ngabe uhambe wakhona hale lapha abantu nababulala abaphansi babagcwele emhlabathini babusidelela labantu laba sebefuna amavoti oba sesebolota insuzu yasondela but bakithi asekeleni uyekelana ukuvota lokhu vele uyabavotela abantu laba balezondo basenzisa izinto ngenkani noma singafuni basenzisa izinto what are the use of what bejontshe into ebaluleke kangaka ilitshe labe lijontshe elifakiweyo ungahloniphi lokuthi bevimba abantu besemcimbini walwana ikubonisa ukuthi ungadlo and uvinjwa yitshona emadebheleleni iyayiwuhlula kabi le nto eyenzayo abayenzayo sasa sebebuya bekhamisa bebelekisa amabhuku bethu babobo bafuna sibavoteli bafuna ukuthi bevoteli ingabavoteli abantu labo
njani basakazi basakasiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kodwa amasekhurithi asebenza nzima abantu ababelindele abantu zabalindele abalapha babanjwa ngamasela babotshelwe basengozini enkulu kabo njengabaqhashi babo ababenza abantu baphelele kahle le mali abaziholayo bahola amacheki njemali okuthenga impuphu kuphela lalo baqhasha abantu abakhululeyo abafelwa ngabantwana babashiyele izimali kodwa babanika itobhuku yacela sidla sivula kangene asikhulumele abamela amasekhurithi babasize ngoba labantu bathole nzima babotshelwe abayizweni kodwa baholi lutho ngalokho bayahluphekele izweni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. kwezemelika. Abantu asebethole umsebenzi kuona lo umnyaka sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.5 million okulinani elikhulu kakhulu kubo bonke omongameli asebeke baphatha intambo zombuso kwelemelika kumalanga alikhulu okuqala umsebenzi. Lokhu kwenzakala lanxa kulobhubhane lwe-COVID-19 olwavala ilizwe okomnyaka phose wonke. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Lo ke umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leReston esigabeni seVirginia.
Mama nombolo abantu babathole imisebenzi kumaviki la aya improve kakhulu. Siyazi kubana before iCovid iqala iunemployment rate la eAmerica ibiku boma 3.5%. Ngesikhathi soCovid yakhuphuka ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi yakhuphuka iunemployment rate yafika kubo 15%. Sayibona ke njalo siqala ukwehla especially ngama vaccine so kusuka la ma vaccine khona manje iunemployment rate is below 6%, which is a great improvement, but ayikafiki izinga ebeyilona before iCovid. Kodwa konke kuyathembisa ngoba siyabona sekuvuliwe endaweni eziningi because iCovid manje ngama vaccination la indawo amakhampani amaningi asevula, so abantu abaningi sebeqala ukuqashwa futhi. So siya expect ukuthi izoyehla futhi njalo iunemployment rate iziyofika kulo izinga labo 3.5% lapho yayikho before iCovid. So uBiden wenza umsebenzi omhle kakhulu. Siyabona even lama amabill afuna ukwaphasa lawa afana le infrastructure bill le e1 trillion ukulungisa ama bridge nemigwaqo lesiporo zesimela lama airport lama into zonke ezinjalo nje into zonke nje lezi zikuchazisa imisebenzi ngoba kusho ukuthi abantu abaningi bazothola ukuthi baqashwe. So yeah, I think into azenzayo uBiden ngempela ziyawuthuthuka isa umnotho welizwe laseAmerica.
Ngesikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus, umumo unjani lapho okhona wena esigabeni seVirginia?
Lapho engikhona eVirginia ngibona izinto sezivuleka ngoba ngibonile even i-weekend yona le imange ngaphuma nje ngisenza ama-errands lapha ngaphandle. Bona ukuthi hayi abantu vele lama-mask abasawagqoki noma bengena even ezitolo ama-mask i-mandate isi-raise ukuthi akusela need ukuthi mouse uvaccinate ugqoke mask. Into nje engatholisiseki kahle ukuthi akwazi ukuthi uvaccinate longavaccinatwanga ngubani. So but the fact ukuthi sekule confidence ekuthini ama vaccine la sebenza ngempela iCDC leNIH yabo Dr. Fauci isi announce ukuthi I know imandate yama mask isebe raisingle akusela need ukuthi mouse uvaccinate ugqoke imask. So siyabona and siyabona sokuqala ukuvuleka even kuma game lapha ama sport i-football le-basketball. Siyabona ukuthi abantu sebeqala ukuvunyela ukuthi baye e-stadium bayobukela imidlalo le. So kusho ukuthi hayi izinto sezibuyela back to normal. Siyabona abantu abaningi sebeqala ukubuyela lasemsebenzini kodwa abaningi abantu I think iCovid approve ukuthi abaningi abantu akula need ukuthi baye ema-ofisini bangawenza umsebenzi wabo kahle basemakhaya. So abantu abaningi lokhu besebenzela emakhaya sizobona ngokuya kwesikhathi. I think ama company se measure i-productivity kulapha bazodetermina khona ukuthi hayi maybe abanye abantu sumele babuyele bayisebenzele ofisini but okwamanje ngathi into zonke isebenza kahle abantu besebenzele emakhaya and ma usiye ezitolo akusagqokwa ama-mask kuyatshengisa ukuthi izinto sezivuleka impela.
Singakuhlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebhethu likaZulu iqhubeke ngomcimbi wokukhumbula ababulawa ngesikhathi seGugurawundi esilobela. Lanxa kwantshontshwa ilitshe elalifakwe khonapho elesikhumbuzo sabantu laba. Amakholwa esiKristu awezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba aqhubeke sehlisa ezimathonsi kulandela ukubhubha ngomgqibelo kukamprofita uTB Joshua. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.